Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwale le COVID-19. Loba kulabantu abalichumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele funa ukwelaka utshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanu-PF lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala ukukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalichumi lanye 11 abasanda kuhlolwa eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus. Ubevisigama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe, loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus xa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya subuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona ukwelaka utshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa lichiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebachona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwachona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
Yeyi corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe uqina okunjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngizange ngitshengisele any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa-ke ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda lento elijayelekileyo nje.
Mnumzana Thamsa Nqakhumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Athesa abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe ema-radio esibaningi lethu asike sibabone. Njalo noma labonabo kukhulunywa ezinye izinto ukuthi angamanga ilokhu lalokhu ya. Sasikwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe-AIDS sithi kayikho ngamanga sidleli iziwithi emaphepheni. Kodwa sababona abantu abaningi abathina betshona ngakhonoko. Ikhathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo. Kodwa ku-COVID lapho akhanya silibele kakhulu. Ngizama ukucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni.
Ukhumalo uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwele Melika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa nguDr. John Mangwiro, umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa waqhatsha inkampani ye-Youth Healthcare okungekho emthethweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uDokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele iYouth Healthcare ithenge okwakufunwa nguhulumende okuqela imitshina yokuhlola i-COVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo wasuswa esikhundleni lesi esithuswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingama-60 million dollars. Ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla leZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubona abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho registered kumbe bebengasekomelingi ukuvota. So yabantu esithi sibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibaningi njalo futhi i-drive yokuntoda banazele lobana ivoti yabo ilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023, ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha
abantu? Abantu bakhona bakhona, okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume. Abantu bangakhuthazwa hayi basuka abantu kulabanye abantu ngiyakwazi kulabanye amalunga ethivini kuzamphevu ozihlalelayo phanekuthi hayi vele ngiyakwazi sesiminile sekelela ukuyavota engakwazi ukuna inambakelelana nxa isiba reduced ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi. So abantu kumele bekhuthazwe. Abanye abantu bela bantu ukuthi hayi it's obvious it's over. Uyabona kufana ukuthi nxa ibhoso idlala omuntu kuthi hayi ngiyabeshiya ngabe uyabukela vele sesiminile kungathi hayi but iyafunakala la uthi nxa ukhoapha estadium uyixhuselise yaphambili abana uyiningi idlamu zambelala la mantshukuntshu. So yibo okufananayo lakithi nga kunona ama-members ethu bayahlala phansi bethi hayi vele siyawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota.
Kuthi abantu lokho bele themba yini ngezokhetho golide?
Ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba kuyakhanya even lakithi ngapha ngalo ukuthi into zokhetha zihambe kuhle kulokuqhela phakathi ngalo ukuthi ayiharali lebulawayo lamanye amathawu lawo siyawathatha konke ngoba yibo vele futhi all ama-influential members eZANU-PF angikhona. Kodwa siyokuthi emakhaya ama-MPs emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngidrivini phezulu kuma-structures ethu awephathi thine esuma-topstars ephathi sidliwa ngapha e-town. So nxa umuntu kodwa kuthiwa uyayiqhubela ezwi lasibili why would I not make sure that I get isithi yami lami ngingene ngiye ephalamenti. So konke lokubana abantu nxa usubachasela bekubone
Umnumzana Joseph Tuma wake wamela iphephandaba Mpophoma ejele lepharlamente ekubandla leZANU-PF. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana abekezela maduma afuzayo ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Sebesinike i-warning yokuthi vele bazawathola amavoti alandaleyo angu-5 million kumbe alandaleyo 5 million ngendlela zabo abazenza ngayo ukuthi bayithole lo 5 million ngoba akula ndlela abangaba so confident ngokuthi bazaba ni 5 million votes kungela lutho abazaliyeza towards ukuthi bayithola leyo 5 million. So kuyasitshela ngoku sengicela ukuthi hayi kukhona asebekuhlelile, kukhona asebekuplanile izano sekulesikhathi eside silayo ingaqamba konke kuqambileyo kuzahlalela khona lapho. So maybe leyo 5 million bayakwazi bazayitholi.
Siyabona kule nhlanganiso ezijeneyo ezithi abantu ababhaliseli ukuvota kuyahlupha sibili kuzindawo bathola abantu abangu-10 kumbe 0. So baye sebethole ngapho konke lokho.
Kungaba kuliqiniso. I think esesikubona on the ground kathesi ningazi why amanye amaphathi engakwenzi ukuthi iZANU-PF ibhizi ngakho. Babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu kuvota, especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation. So kule-activity thize ebonakalayo ukuthi kule number yabantu abacatshangela ukuthi ngabe iZANU-PF ababhizi besiyabhalisela ukuvota. Ongangothi iZANU-PF futhi kulama-numbers ewafunayo. Kusiya ku-delimitation kube nama-constituencies abawakhangeleyo ukuthi bawafune. So baku process yokubhasa abantu ebasalapho kuya booster khona ama numbers for the delimitation okudalisa ukuthi ama opposition parties amanye athule akula activity abayenzayo ngathi delimitation abakwazi ukuthi yabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuzwa nje sizwa sibebangisana ama constituents already.
Umnumzana Bekezela maduma afuzwayo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatheweni South. Abantu ezombe enkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa lichebechebe kwenzela ukuthi bazithuthukise. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uthukela ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu lemaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Thulani Ndebele uthi kuyajabulisa ukubona abantu bebambisana ukwenzela ukuzithuthukisa.
Angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject ukuthuthukisa isigaba. Into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu. Into nje kumele siyibonge, into powerful, into enkulu, into ezo empower umphakathi. Ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana.
Esinye isakamuzi endaweni le umnumzana abadala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe District Development Fund DDF soluhlelisese indlela yokuvuselela idamu leli.
I-DDF report sesiyibonile and ithanda ukubonga kakhulu. And that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani, abanye kukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani.
Umnumzana Livingstone Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGodard elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli.
Omunye wethu kwakhuluma ngoGodard ukuthi uGodard angasenzela ngcono. UGodard yes, he has got the potential to do the job. Kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGodard uzathi where is the letter of authority, and that letter of authority is the DDF report, because that is a state dam, it's not a private property dam. Yikho ke let us not criticize that correspondence from DDF.
Abantu bonke esigabeni lesi abagoqela umnumzana Lindeli Ngamantoni bathi lizancida uZulu lingalungisa idamu lemaje.
Imaje nayo iba, kodwa mina inhlanhla yami mina ngithi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Balonele sengijelele elukude kakhulu kodwa akukho vele lapho engizasilela khona. Akukho lapho engizasilela khona, le manje ngelami, elakwembiba ngelami, elengijeni ngelami. Konke ya amazwi akho lawa umbono omuhle lo.
Izakhamizi zithi zisebenza le nduna uthukela ntabeni losobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazelela ukuvuselelwa kwedamu leli. Akasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni atshiyeneyo besithi kumele uZulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje sinenhlanhla enye emangalisayo. Silobaba uNhlanhla yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu, baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho, siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu Mdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uthi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa uMdladla odla amandla akhe ilingwe limqongo imputhi abahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amaleba omfudla
uyasitshaya sibili akusweleke induna khona manje ikuphi ungapi khona manje
kunapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngiLondon nje ukuthi bangikhangile nje amehlo lapha esibhedlele lesisikhulu sengiqedele iminyaka eminingi kakhulu ngibuya khonapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda hoza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyambonga uSomandla sibili hayi ayaqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengiqhina chuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona lesandla senkosi sikhona yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe kubathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Yeah so ke akusitshele ke nduna ukuthi okwamanje wenzani ngoba sezokuthiwa ke siwasuswe ebuduneni lapha lalapha kuhamba njani kathesi?
Hayi lokhuyana mntu omdala baba Dube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha. Kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika itayitli yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khonokho
lokhu baba Duba kunika ijogo elibanzi kakhulu ukuthi kumele nanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangikhehla indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba lesipindi ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi. Yikho ke kimi nxa nisizwa konke lokhu kunginika ijogo elibanzi lakho ijogo leli ngalikhetha kudala. Kwenza igazi litshise livuthe baba Dube. Liqinise inhliziyo, liqinise imzimba, likhaliphise ingqondo, isifuba sikhukhumale. Sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu. Noma nini, noma kuyini, noma njani ngiyisithunywa sabantu. Yikho ke okwami ipho ngisilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life ayikho isengisithunyo sabantu
kukhona okwethukayo xa kuwukuthi ke khumbula ngakhona kade bekwenza khona ikhona into yokutshayisa uvalo
hayi akulwa baba Dube baba Dube ngingalinganisa baba ngisithi nangu umfuka gasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dophi isikhale uye khonale engxenye asoze uphenduka. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza. Eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezulu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni. Indlovu ayizwanga lutho, iyaqhubeka. Kodwa umpukane uthi hayi ngimtshayile, ngimtshayile, ngimtshayile.
Ye, so ke nxa singaqhubeka siya phambili lapha babantuweni, singathi ke khona ngale lapho okhona entaba zinduna, siyabona ukuthi kule cala leliyana okuthiwa walenza, wathini wathini. Icala leliyana selime ngaphi khona manje? Kwakumele ukuthi wa-aphila bakugranta i-$500 i-bail. So khona manje kume njani khona manje?
Laphana lime khona phana ukuthi hhayi lingeniswe futhi kulaba ku High Court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe awusoqiniso ngoba hayi ngithaya ihlombe sibili kuba uNcube uWelshman Ncube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu bahle bathi gwaqa bathi mdlandla leyi ngiyethu.
Ye ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwe Ndweni, sibonge kakhulu baba.
Ah baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu mahlaba ezulu siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Owangusenziwe manje. Sigcina masiko wethu.
Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Okhulumayo nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimboni uMnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe. Umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards. Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hobe ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilibona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami. NguZulu ofunda lezi ngwalo, nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malanga ngengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigaqazele, zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi.
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery eSabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Ngiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo abanye bengathi ayisikho bhizimusi ingakulethela impilo kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besingani sisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphawulwe, iphakululwe yithi.
Silukanti abasithanda ukubonga uMnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection. Mina sengitshaya phansi Sulukandaba olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sithathele lithuba ukuthi sinike umuntu ohamela inkomo osethulela ezokholo lesiKristu.
Thank you. ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo kulolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizwe kulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika 21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele lesi sekusine esezimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye kungazake kube ngumoya umubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ubonayo yini owehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani. Angaphakathi inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukuduza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwisisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi enxenye mhlawumbe bawa esihlahleni ngababazi sentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibo bodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lobo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlulula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni. Kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuzakwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifanana labo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanzo ezijiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabizi impumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi sizwe impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo, kambe singathalaza inhliziyo iyasuya kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Xa sesibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwazi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumele liwe njani. Nkulunkulu okuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 noba kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlole izolo batholakala belomkhuhlane lo. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelenisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.